Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Elinga livuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 18 Ntulikazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje uhlelo lokuthi uZulu ayehlola igama lakhe kuluhlu lokuvota luyaqala lamuhla elizweni lonke jikelele.
Democracy njalo kwamanye amazwe njengalane eMzansi asonto emangaza kangako iyayisi vela akulala msindo iprocess nje ehlali iyenzakala.
Lamuhla sikhangela umumo wendlala emaphandleni siqala ngesigaba seMathebeleland.
Umumo wendlala indlala inkulu kakhulu especially esigabeni sami lapho engihlala khona lapho.
Sizafika njalo lasesigabeni seMathebeleland South.
Kakhulu kuzaba wesilomnyaka ngoba abantu abethu abasediaspora eGoli naseBotswana kakhulu eGoli abaningi abasebenzi njengoba betshona bebaleka amapholisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhlelo lokuthi uZulu ayehlola igama lakhe kuluhlu lokuvota luyaqala lamhla elizweni lonke jikelele endaweni ezedlula inkulungwane ezilithumi lanye 11,100. I-commission le ivulele lolugwalo leziphathamandla zamabandla azancintisa kukhetho ukuthi azibonele ukuthi ukhetho lwenziwa mgceke ukuze kungabi lokuqilibezela. Isikhulumeli se-commission ye-ZEC umnumzana Jasper Mangwana utshele iphephandaba le-The Herald izolo ukuthi i-commission ye-ZEC iphiwe imali eyizigidi zamadola emelika ezifika phose ikhulu $83 million ukuqhuba ukhetho lomnyaka ozayo. Imali le izasetshenziswa ukudinda amavoti ukufundisa uZulu ngokhetho lokubhadala ezinye indleko ezijiyeneyo. I-commission ye-ZEC ikhangelelwe njalo ukuthi izazisa lamuhla ukuthi izigaba eseziqunyiwe ziqunyelwa izabelo zokuvota ama-constituencies zingaki njalo ngeziphi. Izigaba zeMathebeleland zikhangelelwe ukwehliselwa izabelo zokuvota ngoba kulabantu abalutshwana kakhulu ababhalisela ukuvota kulezi zigaba. Uluhlu lwababhalisele ukuvota elizweni jikelele i-voters roll ilamabizo abantu abafika phose izigidi eziyisithupha 5.8 million. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Khaliphani Phugeni njalo ongusenetha wakobulawayo.
Ngibingelela emsakazini, ngibingelela abalaleli emakhaya. Into enhle le ukuthi zekhi sivulile amabhukayo ukuthi abantu babuye bezobona basuthiseke ukuthi indlela izekhi yenza ngakhona izinto noma ukuregister kwalokho abakwathi bekwenza kuhambe ngendlela laba abaregistile bacheke babona ukuthi amagama abakhona ngempela. Hayi, into enhle vele, i-democracy njalo. Kwamanye amazwe njengala eMzansi asonto emangaza kangako iyayisi vela akulala msindo iprocess nje ehlali iyenzakala kuma kundawo zonke zaba municipal and whatever ma offices ungangena lapho kuyabe kukhona konke kwezinto zokhetho fike ubheke ubone ulungise lokho okulungisekayo. So mayezekhi la engazibona sifika lapho ukuthi abantu abalankinga layo ngaleyo ndlela abayithempile nje abethuki ngayo ayabe sisebenzile ngempela.
Ngokubona kwakho kukhona yini okungenziwa i-commission ye-ZEC ukuthi abantu bathembe impumela ezaba khona ingasoze iphikizwe? Kukhona yini abangakwenza?
Ngicabanga into ezifana nakhona ukuthi bavule iy'ncwadi zabo bethi abantu abeze bezobheka, hhayi kuzohamba a-long way. Nokuthi njalo kungafakwa imithetho yokuthi uma zokukhethwa umuntu angayenza kanje noma behave kanje uyadisqualifywa, ukuthini ukuthini, konke lokho kuzosiza. Bazame lokuthi ukuthi uyakubona ukuthi mazokuprintwa kuprintwa ngendlela leyo ukuthi abakubonakali nje lokuthi inenzakalayo. Kumele nje ukuthi zekhi iqale ukubehave ngendlela enikeza abantu ithemba lokuthi inenzakalayo. Enye into mina ngiyibona iqhathekile ukuthi mase sizoya ekhethweni angithi electoral code ingayenzeka kudlule konke lokho. Izekhi kumele ukuthi ikhuphe imodel lokhuzeni ballot ifake nje noma emaphepheni laduze lapho kuzovotwa khona. Abantu bengayelaphana begetsa abanaphana benje lapha sebekwazi ukuthi okay liyabe limi kanje mina ngiyafika lapha ngifaka uX ngifakela uba ake sibone ukuthi bazoyenza kanjani njoba uhlelo lwabo luzoqala nje funa ke sixoxe nje ngemva kwamavika amane oso. Ngiyabonga msakazi.
Hayi, lati siyabonga. Lo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni ocubungula ezombusazwe njalo engu senator wakobulawayo. Ube khuluma ecingeni le studio 7 ekhona le kobulawayo. Uzulu uyakhala ngendlala lezinsuku ngoba intengo yokudla ezitolo ikhwela mihla ngemihla. Izulu lalo alinanga kuhle lonyaka ukwenza emaphandleni khona okuvame ukuba lentengo evele iphezulu kule emadolobheni. Umumo wakhona mubi kakhulu. Sixoxe lesakhamuzi sedede umnumzana Stanley Dorima ungukansila njalo walumango. Siqale ngokumbuza ukuthi umumo unjani esigabeni sakhe.
Umumo muvi kakhulu Chris, umumo wendlala, indlala inkulu kakhulu especially esigabeni sami lapho engihlala khona lapho khokhela khona edithi. Abadala uyabona ukuthi izinto zisamanga kuhambeni kwabantwana esikolo uyafika kona ngalo uzwa ama reports ukuthi umntwana lo hlala suku zonke ecela ukudla kwabanye uyenza lokhu lalokhu lenxa yendlala yena le. Umumo kawukho right. Mina njengokubona kwami njenge okay ingathi iwange district ezeho kulendlala enkulu iwange vele siyakwazi ukuthi vele even nxa izulu likhona akusave kube indawo yokuthi singakangela ukuthi abantu bathole ukudla okuyenelise ukuthi bebe lakho okwesikhathi eside. So khathesi izulu lingananga kuhle akuwesi kulendlala leyana ukuthi umuntu ozangezwe indlala ake ngabe kwazi but indlala engikhuluma ngayo indlala enhlala ngiyibona njala la every day ngiyibona suku zonke abantu bathwele nzima uhulumende wethu nxa ukuthi engayenza angakubona masinya abantu bekwansi ukuthola isitshwala nje bazazobona ukuthi isitshwala sangona ngasitshwala njani but sona isitshwala I think uhulumende kumele ukuthi egijime ekhangele indawo naleyi ewange district umhlubulo wemandebeleni la indlala inkulu okuthi iveni lingangibonanga lapha esigabeni lapha engikhokhela khona ukuzibuyela lodwa liyabona ukuthi abadala bathwele nzima abadala balendlala wange district yonke sonke njengamakansila sike sakhuluma ngakho ukuthi siyenzeni le ndlala le but ayikho khonoko kulizabe lokho sicela uhulumende ukuthi ebone ukuthi engayenza njani masinya isicelo ukuthi egijime masinya ebone ukuthi idistrict yewange bayayinanza beyinike ukudla masinya bona kababuye even iziphathamandla zikahulumende zizobona ukuthi umumo umubi wokungakanani.
Zona inhlanganiso eziyandise ukuphathisa uZulu ngezikhathi ezinje ziyaphathisa na
ilanganiso lezi ezifana nalovo World Vision abakaqalisa ukuncedisa abantu even yona i-social welfare ikaqalisa ukuncedisa abantu but sikhangele ukuthi yena uhulumende yena ngokwakhe ebe nguyoqalayo because nguyo labantu abalenjala yona le ama-non-governmental organization sizawakhangelela ukuthi lawo esincedise but siyabe siqala ukuthi ubaba womuzi la ebone ukuthi abantwana bakhe balambile. Hhayi umumo awukho right. Bazabuya siyakwazi World Vision bazabuya labanye inhlanganiso ezishiyeneyo zizabuya but kade sicela yena uhulumende wethu ukuthi ananzelele ukuthi umhlubulo lo vele indlala vele ihlala ikhona ukuthi ezemelele sive sigadeni entabeni sikhulume sisezindabeni ukuthi sikhulume ukuthi lapha sokule indlala enkulu kakhulu okufuna ukuthi kuya kumelele ukuthi benanzile ukuthi isikhathi nathi sikhamba sisingakangeni isikhathi somqando vele sebeqala sikubona ukuthi abantu bayanika ukudla abantu bayadubeka ereserve lapha bayadubeka lapha emaphandleni bayadubeka ukuthi kunzima of course ngawutshela umuntu osuthi ayizuzonke ukumtshela ukuthi abantu bayalamba uyabe engazwisisi ukuthi ukulamba into enjani asizama ukubona ukuthi bengayenza umbono bani ukuphangisa ukuthi lolo emandebeleni especially yona iwange district beyiphangisile masinya kule ndlala enkulu ngiyabonga kanti
hayi lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedede njalo engukansila walumango lokhe sikudaba lunye sixoxe lesakhamuzi sesigaba seMathebeleland South umnumzana Solani nje emnyama moyo oyisiphathamandla njalo sebandla leCCC
sawubona baba Gandhi labalaleli wa Studio 7 okwaqala babethi indlala ayibulali muntu kodwa esikunanzelelayo ukuthi sibona kufana nezinkomo lezinyamazana singabantu lapha eMasouth nganazelela ngibona sokuqalile kakhulu ezifuyeni utshani kabo sekho ukubonisa ukuthi owenza lezifuyeni kwenzakala la thebantwini ngibona ngani lo mnyaka abantu kuzafika umnyaka lwana ukuthi abantu babedingela ukudla ezifuyo bephinde labo bezidingela ukudla indlala eMathebeleland South sesisondelela kiyo ngibona ngani ngakusiyafika end of August kuzaba ubuhlungu nxa laba abasincedayo ama non-governmental organization engasoze sikhumbule indlala ikhona eMathebeleland South ngoba indawo eziningi azitholanga lutho laba abasinceda abaqala ukusincedisa sidla ezitolo ikakhulu kuzaba wesilomnyaka ngoba abantu abethu abase diaspora eGoli naseBotswana kakhulu eGoli abaningi abasebenzi njengoba betshona bevaleka amapholisa le misebenzi baphelela bekhitshwa malala ukuthi kumele bebuye izo lakibo kuzoba nzima izinto ziyadura izimbako azikhuluma kula mali ngoba sonke isikhathi besiphiliswa ngelizwe leSouth Africa impuphu sesithenga nge 500 kwezindawo 650 kg ngoba thina emakhaya kakhulu ngasithenga impuphu sithenga ama 50 kg ngoba yiwe angani abangcono kithi angikhulumi amacimbi njengoba saba namacimbi sesiphonga kwadle njalo sithela amanzi ngoba i cooking oil iyadura 2 kg kubo 120-150 rand so kunzima kakhulu indlala baba Gandhi eMathebeleland South indlala yodwa ngikhuluma ngabantu abasebenzayo laba bangasebenziyo kangikhulumi kunzima sibili kakhulu sibona ngani ukuthi isikolo kathesi sikhangele indaba yokubhadala sibhadalela abantu abazobhala umhloliso imali zakho naziningi othi siyozithatha kuphi kasikwazi abantwana abaningi basezibebhala umhloliso
zona inhlanganiso eziyandise ukuphathisa uZulu ngezikhathi ezinje ziyaphathisa na
inhlanganiso eziphathisayo baba Gandhi eziyizo esithembele kizo ukuthi ziyasincedisa zisathule kwamanje zithule akulokunyekinyekayo ngilethemba lemithetho ekugamendeleyo ukuthi laba abazama osincedisa babhizi bayasolwa ngoba silungisela ama-election nje kanje uhulumende uyabe funa ukuthi konke kuze ngaphansi kwakhe ebese kuthatha ngokuthi nguyonikeza abantu so abantu abakathela uncwadi uncedo baba Gandhi so sebenzimene obukhulu kakhulu indlala isihlasela njengiyananzelela ngakwenziwa imicimbi njengobana imicimbi sibamnengi le mingcwabo umuntu sethi ngathi semngcwabeni ethi ha ngcono namhlanje zakhe ngidle ngendlela yokuthi kona emzini uyabe kwazi ukuthi emzini wakakulalutho kunzima kakhulu baba Gandhi izitolo eziningi kazilalutho zi-empty ngoba laba odayo abasela amandla ukuthi bazakoda kuphi iyo indaba esinayo so sithi khona ama organization lawa amazwe kade sincedisa siyacela mphele ukuthi bangambuyele emuva basincedise ngoba ngani into yangabomo baba Gandhi yokuthi yekela balambe
lo ke ngumnumzana Solani nje emnyama moyo isakhamuzi sesigaba seMathebeleland South njalo eyisiphathamandla sebandla leCCC Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi osomabhizimusi bedolobho leKwekwe sebekhuthaze uMongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi axotshe iziphathamandla ezilobuvila lezingamasela kuhulumende wakhe. Lesi sicelo senziwe ngolwesihlanu kwenye ihotela yeKwekwe lapho uMnangagwa kade enxuswe khona. Iphephandaba lakwele South Africa ele Times Live lilodaba lokuthi kulowesifazane unkosazana Sheila Seliwane odabuka kwele South Africa owabhubha endlini yakhe eflatini kwele Bilitane ngomnyaka ka-2019 kodwa amathambo akhe atholakale lumnyaka. Leli phephandaba lithi omakhelwane bakhala ngokuzwa umnuko eflatini lomuyi kodwa iziphathamandla zazithulela. Amathambo kamuyi asiwa kwele South Africa lapho angcwatshwe khona ekuqaleni kweminyaka wonalo. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Amachukwena amachukwena studio 7 abalaleli babo. Isisekelo sombuso seZimbabwe esikhulunywa ngamaduku ukuthi wena democratic kunjalo kodwa amaduku and company wokuPoland ayisibo abantu abaqualified ukuthi basitshele ukuthi iza-democratic ngoba yibo abantu ababenika uEmmerson Ndambuzo Mnangagwa amandla okuthi ayezinto azifuna and umlandelojike lokungusebenzisa yena umaduku lePoland ayi labothokozane abahambe benze labokwanele ndebele yibo abantu abayenzinikizana ubifamane okuthi umholo wabo abe namandla okwezinto andalo ayifuna namhla ngibe ngazitshele ukuthi wena usekelo lesi sombuso zimbabwe siyenze sinyetheze yibo abasinyethezele.
Studio 7, Studio 7, salibonani, 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 bantu bakithi, bantu abahle, lisithi izindaba zezimnandi, ezeqiniso, linjani, lonke, angifuni ukukhuluma ukuthi ubani ubani, hayi, ithi lonke linjani, bathatheli bethu bezindaba amagumbini onke amanomhlaba ukuze befike eAmerica khona ngapho, hayi, ngithe lami ngezofika ngombono wami eAmerica, kathese ngikhuluma ngise-America, hayi, kininjani lonke bakithi hayi kuna siyaphila hayi nokumbona onyana kwami okuncane hayi ngamkhangele hayi president wethu lo uhlanisa hayi bona ngani uthathe indlela emnandi hayi intate ikhuluma izolo hayi ivenyijabulisa sibili ngaye senze nje sokuyakhanya ukuthi siyangaphi kuyasikhanyela ukuthi siyangaphi hayi izeki leli kwenzayo ifuna ukuthi isithe mathebeli ndi abantu abavotanga bonke hayi asoqiniso lokho asoqiniso intafuna ukwenza ubutsotsi bafuna ukuthatha abantu bonke babaphumina ngakwa hayi thina siqinile siqinile sikhona sibaningi akula nto ukuthi sibalutshwane sibaningi bonke baningi bavota bayenza njani kodwa yikho bephikiseke emuva hayi lokhu abakwenzayo yisikho bangazathengwa ngumina ngakwa hayi lokhu asifuni abaphume ukungena abanye baphume bengena abanye abarayithi bangazange bekhetha abantu babo ikhampani yabo hayi soze kube yile kulungi hayi soze kwelelani lakho dankimimathiwami danke ngibongile kakhulu babayi
hayi siyabingelela ku studio 7 uMtongameli Nkomo indaba ezinhle hey sithwele nzima lapha kwakade amathewelende lamasela bahile badle inkomo zethu sihlale egangeni lekhaya elizwe liyalokulunga asisakwazi ukuthi siyephephela ngani lanxa bengasicotsha bethi sibuyele emakhaya asikwazi ukuthi senza njani ngoba lamasela baqeda inkomo zethu bese sithembile ukuthi masiphelwa imisebenzi siyafika sithengiswa ngoba ekhaya imali kayingena ebhenki amabhenki akhe afile kala mahla asisakwazi siza kwethu siyakuphephela ngani sasithi silwa sifuna ilizwe sithi sicotshe amakhiwa kanti siyazifaka kubuya ngabe seke lamakhiwa loku esibusa mhlawumbe ngabe kungcono ngabe sinothile noma laba besisebenzisa nzima kodwa sasingasogoli ngoba kwakungelwayelamba sasilima izulu lisina kuguhle
ye linjani mthokazi wakithi njani mthokazi wakithi ya baphila lapha abasakazi bethu hhayi siyabonga kakhulu umdladla okhuluma umdladla dawuduna hhayi into engikhaye ngikhala ngayo yilo umfana lo utsamisa lo lo labona utsamisa layiboni leli elithi abantu isibambane MDC MDC itwa iCCC le iCCC kubanjwane kubanjwane ini libonile nje shadow cabinet kamfana lo libonile ini exactly isho umuntu esitshoneni westoneni ulapho uyalibonisa iyalibonisa linehlaya sithi hey tsamisa watwatwa ndisiyagcwala emarani nake bekani manje lo mfana lo hlasa litshela into zikamthwakazi othi asekele ndizama ukuthi silandele into zomthwakazi bekani manje icabinet yakho lenzeni lithini manje khulumani sizwe nansi ishadow cabinet yakho ikhuphile yayibona ke manje ukuthi kwenzakalani amandebelo emangaki lapha ake nilisitshele ke lisichazele linethi liyazi hlala silitshela mthwaka abantu bakamthwakazi vukani vukani emaqandeni liyekele ukufukamelana nezinyoka amashona azoliluma amakhwapha emini lokufukamela into engekho right vukamthwakazi vuna
ya kulenye indaba esesihlangane layo indaba eyenzakale egweru kulo muntu we-MDC ogiginyiswe ngabasekeli be-ZANU-PF bembona igqoke ikhipha sesili emkhoba egweru izolo etambama but umuntu ukwanisile ukuthi ebaleke ngobathi bemgijinisa bethela amabhemba bathe bembona bathi mana lapho ndoda kumele sikhulumisaneni sibambaneni undoda lwana wazama ukuthi eme wathi watakhela wathi ukuthi bathwele amahloko abantu labana bamgijimisa but ubalekile kulo ndoda kuthiwa ngu-crime oncube but ubalekile usilile kade ngabe bambambile shouthi ngabe bambulele
salibonani bontunga salibonani bosithandekile ndlovu kustudio 7 nabalaleli sithi hayi liyasisiza sibili ngokungasikhohlwa ngezinyuzi loko lisinikeza siyabonga kakhulu siyabonga inyuzi kazibalwe sibili kakhulu
linjani balaleli westudio 7 linjani ngiyajabula ukulibingelela kulo umsakazo bazali ngiyalikhuthaza ukulentsha yonke khona emahlabeni wonke jikelele ukuthi sihambe ngobunenye ngonyaka ozayo siyokulwa le yimpi uyakhipha abantu abasebehleli isikhathi eside kangaka emusweni bengasenzeli lutho bazale asihambe sihambe ngobunenye intsha mayiregiste ngobunenye sihluphekile iminyaka yonke engu-42 sihlukumezeka bazali asiboneni ukuthi impela kuba nontshintsho ngonyaka ozayo bangaze beyenzeni laba bantu beyalela njani siyazi ukuthi vele kunzima ukukhipha umuntu umhluthunela isinkwa kunzima kakhulu abantu laba bayesaba ukuya emajele ngezinto abazenzayo ezimbi lokubhidliza ilizwe bona beyalela kangaka sebebhidlizile sebemoshile so kunzima ukuthi bephumelula bazali kodwa asiphakameni sivusa amakhanda ngikhuluma ngise-Johannesburg okhulumayo engu-John Mdimba wasemabale edobhot engikhuthaza bonke abantu ukuthi ngani bezimisele ukuthi manje ngani siyayilungisa leli lizwe leli lilungiswa yithi akula muntu ongasilungisela leli lizwe ngaphandle kokuthi sisukume siphakame sithi sokwanele ngiyabonga ngiyajabula ukulibingelela lonke amen
livuka njani balaleli be-studio 7 livuswa unhlanhla mahlangu seBotswana e-Francis Town e-Block 8 lapha ekhaya ngikhuthaza bonke abelubani esigabeni semalunkulu aphana umama ukuthi kahambe ayiregista ukuvota umalumami kahambe ayiregista ukuvota usamthulisi laphana upholungwenya akayiregista ukuvota wonke abangizwayo ngithi bantu thie singapha sithwele nzima zamanini ukuyiregista ukuvota please siyalicela ngoba langaphandle ngapha sekunzima kakhulu akusayenza kusahlaleki ngithi ngiyabonga emhlanhla usebhukweni wemalunku khonapho ngiyabonga
hayi lathi siyabonga lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 hayi siyabonga kakhulu lani lizizwele ukuthi senelisile ukuthi sidlale ke imilayezo yenu eminingi kakhulu ngoba ibimfitshane njalo siyacela ukuthi lingathuki ikakhulu ukukhuthaza amazwi angani wona axothoza imhlobo ukuthi amashona amandebele hathi asenzeni ke sikhulumisane nje kuhle siyabonga kwezemelika Udaba lwelungelo labesifazane abazithweleyo abafuna ukususa izisu luyaqhubeka lusiba ebhodweni. Lokhu kulandela ukugenqulwa kumthetho owawusipha ilungelo abesifazane ukuthi benze lokhu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Busani Ntini ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Indaba ye-abortion inzima ikakhulu uma ukhangela thina abantu abavela ku-background efana leZimbabwe, singama-countries la ukuthiwa ngama-Christian countries, ukuthi singamazwe okholo. So nxa kukhuluma ngendaba ye-abortion, I think kumele umuntu aseparate ukholo lwakhe lamalungelo abantu abangomama. Ngombono wami mina ngwami, ngibona ngani umuntu ongumama kumele abe lelungelo ngomzimba wakhe. Yena nguye owazi ngcono ngomzimba wakhe, njalo nguye owazi ngcono ukuthi nxa sezithwele ukuzithwele ngalophi uhlobo. Kwesinye isikhathi umuntu uyabe banje inkunzi ebe sezithwala, kwesinye isikhathi umuntu uyabe kwazi ukuthi yena ule condition embi engahambiswa emntwaneni, kumbe uyabe kwazi ukuthi yena ngwakhe kalakho ukwanisa ukuthi agcine ngoba akhulise umntwana. So kwesinye isikhathi nxa sikhangela into ye-abortion kumele sifake le nto ze-family planning, abantu abathatha amaphilisi lanlanje. So siyananzelela ukuthi uma sibheka lokhu, kumele ngombono wami sihloniphe umuntu ongumama. Kodwa ungathi sikhangela kwezepolitiki, siyazi ukuthi uRoe versus Wade isinqumo esafakwa ngo-1973. So kuthethe iminyaka almost 49 ukuthi iSupreme Court irivese i-decision eyenziwa ngo-1973. Yinkho ubona ama-organization anjengabo UN lamaye amazwe amaningi ayasola ngalokho okwenzakeleyo. Lakhonapha e-America baningi abantu abasolayo.
Indaba okumele ize ifike yini kusibanga sokukhulunywa lidale eliphakemeyo elifana le-Supreme, kumbe yinto umuntu amele azenzele ngokuzwa kwakhe?
Mina ngombono wami mbona ngani indaba indaba ye-abortion, njengoba bengishilo phambilini, I think kumele kube yinto umuntu azikhethelayo. Angiboni ukuthi ama-court, ikakhulu i-Supreme Court, i-court ephezulu, ukuthi kumele ithathe isikhathi kumbe ichithe isikhathi ikhangela lokho. Okunye i-court adingakwenza ukuthi hayi, i-decision le siyayekela kayibe kuma-state, ukuthi i-state ngayinye ngayinye kayizibonele ukuthi yona kuyini efuna ukukwenza.
Siyabonga kakhulu mnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseNew York.
Lo ngumsakazo weStudio 7, sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye izinhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Uhlelo lokuthi uZulu ayihlola igama lakhe kuluhlu lokuvota i-voters roll luyaqala lamhlanje elizweni lonke jikelele. Lamhla besilengxoxo labahlala ezabelweni ezijiyeneyo, sikhangela ke umumo wendlala othiwa wona awumanga kuhle. Sibe lengxoxo lomnumzana Solani Njemnyama owesigabeni seMatabeleland South othi khona hayi, umumo mubi kakhulu. Saphinda njalo saxoxa lomnumzana Stanley Torima owedete eMatabeleland North, lakho hayi, umumo kawumanga kahle. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande, kodwa lingakhohlwa ke ukuthi lukhona uhlelo lwakusihlwa ntambama ngo-7:30 kumbe singadimana njalo kusasa sikhathi sinye ekuseni ngo-6:30. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.